bathi ubudlelwano belizwe leMelika leZimbabwe buqhathekile kakhulu ngakho ke bafisa ukuba uBiden azame ngamandla wonke ukuthi akhulumisane lenkokheli yeZimbabwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe bangephuli amalungelo kwaZulu njalo bathuthukise umnotho ngefanelo. Bathi kuyazakala ukuba uBiden ngomunye walabo bantu abakhuthaza ukulotshwa kumthetho wokujezisa inkokheli yebandla leZANU-PF weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act ngomnyaka ka-2001. Phansi komthetho lo, ilizwe leMelika lithi kumele eliZimbabwe liqhube ukhetho olubalulekileyo kwembiwo ngemfanelo igolide lokunye kungephulwa ilungelo likaZulu njalo kuvuselelwe umnotho. EleMelika lethesa enye inkokheli yebandla leZANU-PF izijezo zenotho lisithi bephula amalungelo kwaZulu. Umnumzana Brilliant Mhlanga ngomunye wabantu abathi uBiden ukhangelelwe ukuba uzazama ngamandla wonke ukuthi alungise ukuhlupha abantu bakwele Zimbabwe.
Cabanga ukuthi uBiden uzayenza ngcono kulomongameli Trump ekhetha ngekhala ukuthi abamhlophe kuye yibo ababebuya kuqala.
Lokhu kusekelwa umnumzana Clifford Ndlovu ohlala ezimdabule eNyamandlovu esabelweni seMatabele North.
Umongameli omusha lo engangena mbona ubudlelwano kuzabe buhle kakhulu leZimbabwe ngoba laye umongameli wethu ubaba uMnangagwa ukhanywa kuvuma ukuthi besebenzisane. So iAmerica ma ingasebenzisana leZimbabwe ilizwe lethu lingabe lokuqonda kwezinye izinto kakhulu kakhulu. So siyayijabulela le nto kakhulu. Akangeni umongameli omutsha mpela engene kangene. Sibona ukuthi uguquko luba khona lapha neZimbabwe bengena belungu bebuye belungisa izinto lezi ezifuna ukulungiswa yibo. Ngoba vele laba bantu siyabadinga noma ngaze senzeni senzeni. Siyabadinga eqinisweni siyabadinga.
Umnumzana Isaac Mpofu odabuka eMadabe laye uthi ulethemba lokuthi uBiden uzasebenza ngcono labantu kuzwekazi leAfrika.
Ngizwa nami enhlizweni yami ungani ngilokujabula ukuthi lo baba engangena esikhundleni ikhona into ongayiyenzela iZimbabwe. Kodwa kungase Zimbabwe kuphela, Africa as a whole. Ngoba ngumuntu onjani engibone eletha umuntu omnyama ongumama futhi ukuthi amncedise lapha. So ngicabanga ukuthi uzaba lozwelo lokuthi abantu base-Africa labo bathole ukuphila ikakhulu iZimbabwe. Ngoba eZimbabwe ikhumbule ukuthi abantu beMelika bayifuna kakhulu ukuthi ngabe bengaphila khona. So bazoncema kubonakala ukuthi kuzohamba njani. Labo abantu baseZimbabwe abafana nobumnankako kufuna bazithobe balungise bangahlukumeza amalungelo abantu.
Kodwa umnumzana Joseph Juma owebandla leZANU-PF uthi uBiden ngasuza kukhule lutho eZimbabwe.
Akangiboni lutho olungatshintsha ngokungena ukamnumzana uJoseph Biden esikhundleni xa sikhangele ubudlelwano bethu leMelika. I-foreign policy yabo indlela abayenza ngakho ayilani lo muntu, ayilani lamaphati abo khona ngale ilobu America phakathi andibama ngakhonokho. Sibonile uObama wangena sacawuthi songena umuntu omnyama kuzalunga, akulanto yatshintshayo. Ngakho-ke mina isifiso kuphela engilaso ukuthi ngabe iMelika iyakhangela iZimbabwe lamanye amazwi nje iwabone as equals, isincedise from an innocent and equal position hathi ufuna ukubana basibambezele basiphushele phansi ngesikhathi sonke.
Lokhu kusekelwa umnumzana Charles Moyo.
Lokuthi uBiden engangena nje ezama ukuthi khona asize ilizwe leZimbabwe, hayi ilizwe lena vele ufana lo muntu othela amanzi phezu kwedwala. Ilizwe lakhe livele ngithi lisalunga, angeke lilunge kule siphathamandla zeZANU-PF.
Izijezo zenotho zetheswa abantu abakubandla leZANU-PF abedlula amathumi ayisitshiyangalombili 83 lamankampani afika phose amathumi amane 37. Ilizwe leMelika lithi kumele kube lenguquko elizweni kungakesulwa izijezo lezi. Izijezo lezi ziphansi kohlangothi olubizwa ngokuthi i-Office of Foreign Assets Control. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhipstube.